Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli Nkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje
sinxa sibala amaphepha sibala indaba eziningi ezikulwa ezindlini. Ezinye zicina abantu besifa. Njalo amalanga la aqhakathike kakhulu ukuthi abantu beyazi ukuthi ezindlini lapha hayi kuyafiwa.
Ele Zimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekusungulweni komkhankaso wensuku ezilithumi lesithupha ukuvimba udlakela oluqondiswe kwabesifazana we 16 days of activism against gender-based violence lamhlanje.
Ngoba umjuru bambona ubese ngumuntu obesekhulise kakhulu ikhanda njalo ubesecreate njalo sizwa besitsho ukuthi ubesecreate two centers of power ngenxa yokuthi umuntu ovotelwayo. Nginethemba sibonisa ukuthi kusukela lamhla kuningi okuzenzakala kuzani ukuze kuyefika i-Congress asikabona okuningi kuyeza kuningi.
Unkosikazi Joyce Mjuru unqotshwa kukhetho lokudinga amalunga edale le-Central Committee yeZANU-PF esigabeni seMashonaland Central ekuqhubekeni kwenxabangqoza ekubandla leZANU-PF leli.
Uhlangothi lwe-National Blood Service elizweni lusungula umkhankaso wokudinga igazi lokuphathisa abazalidinga ngesikhathi sekhefu lekhisimusi.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Ele Zimbabwe limanyene lamanye amazwe omhlaba ekusungulweni komkhankaso wensuku ezilithumi lesithupha ukuvimba udlakela oluqondiswe kwabesifazana owe 16 days of activism against gender-based violence. Abenhlanganiso elwela ilungelo labesifazana e-Women's Trust lamhlanje babuthene esilindweni samabhasi lemichova beHarare begqoke izembatho ezilombala olithanga njengendlela yokusungula lomkhankaso. Intathe zindaba yethu Mavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lanxa uhlezi usenziwa sikhathi sonke lomkhankaso ngokwenziweyo ngalesi sikhathi zensuku ezilitshumi lasithupha kuyona le inyanga, lokhe bekhona abalokhe bengakawuzwisisi ngokugcweleyo. Umnumzana Themba Sibindi sakhamuzi semzini weBudiriro eHarare, uSibindi uthethe njalo ulengane ezine, ukhuthaza abathetheneyo ukuba bahloniphane hatshi ukuhlukuluzana. Imikhankaso yalolu hlobo uSibindi uthi lokhe engakayizwisisi ngokugcweleyo lanxa ehlezi esizwa ngayo.
Qiniseke ukuthi mina ngiwazi, ngiwayizwa nje ngawe ukuthi kulamalanga anjalo, ukuthi ngeke ngawezwa, hhayi anzake ngiwazi. Ya okwenzakalayo nxa ungakhankaselwanga, kungatshelwanga, kungela abantu ababehamba beyokukhankasela, awungeke kube kwazi ngakho.
Ukhuthaza njalo abaphatheka kule mikhankaso uSibindi ukuba bafinyelele kuZulu ngemfundiso phezu kokuba aziphathe kanjani, hathi ukwenza imihlangano yakhona emaweteleni.
Sinxa sibala amaphepha sibala indaba eziningi ezikulwa ezindlini. Ezinye zicina abantu besifa. Njalo amalanga la aqhakathike kakhulu ukuthi abantu beyazi ukuthi ezindlini lapha hayi kuyafiwa.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Silinganiso Mdlongwa, yena oyisakhamuzi semzini weChitungwiza okhala ngokuthi akazi lutho ngale mikhankaso uyaqala yena ukuzwa ngayo.
Mina ngiyakuzwa abantu bekhuluma lokubona emfanekisweni ema-television lema-radio, but ukuthi sikuzwisise ukuthi ngokwani asikuzwisisi, ngoba sizake sitshelwe from i-route yangikhona ukuthi zisinceda njani thina abantu abasezindlini. Ngoba siyakwazi ukuhlangana lezinto eziningi, but asikwazi ukuthi i-violence esiyenzwayo. So sesifuna ukuthi sitshelwe from i-root ukuthi kuyini yena i-gender-based violence. So siyaphuma kubona 25 November kuthiwa gender-based violence, but singazwisisi ukuthi ngokwani.
Umgcini sihlalo omanyano wenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane owe-Women's Coalition, unkosikazi Virginia Mwanikwa, uthi lanxa besesekhona abalokhu bengayizwisisi injongo yale mikhankaso okubalisa owe 16 days of activism against gender-based violence, usunganeno umumo kwezokuhlukuluzana ngoba sebebaningi asebelolwazi phezu kwayo. Abenhlanganiso lezi bathi bakhathazekile phezu kokuqansa kwenani labesifazane abahlukuluzwayo elizweni. Bethi kunje isilinganiso sokungamachumi ayisithupha lasitshiyagalombili 68% sabesifazane beke bahlangana lezehlakalo zokuhlukuluzwa. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingu Mavis Gama.